Iningi lamantombazana esikolo asethombile avame ukubhekana lobunzima acine engayi esikolo nyanga zonke bese sikhathini ngenxa yokuswela imvunulo yokuvitsha okubangela ukuba basalele emuva kwezemfundo. Osakhulayo uMelody Nkomo ofunda eMahlothova Secondary School njalo ekhokhela ekufundiseni abanye ukuthunga imvunulo uchasisa ngalolu hlelo.
Uhlelo lolu siluqalela lasithemba then silufundiswa ngumento wesesathu sisa. Sakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sikwenze ngithi thina esiswelayo. Ngokungihlupha ngoba ngangisebenzisa amalembu isikhathi esiningi ngivele ngangingabuya esikolo.
Omunye wabafundi abathunga impahla yokuvitsha uhlengiwe Moyo uthi sebethunyela labanye abafundi kwezinye izikolo.
Abanye basele ukuthi bethenga amapheksi esicabanga ukuthi siwayenze kwenze ukuthi sinike amankazana lalo ukuthi singincedise.
UBlessing Masuku ngomunye wabaphatheka kulolu hlelo.
Amapheksi lawa angangenile esikhathini ngiyasuka lawo ngiyofaka esikhwameni sami bengile 3 then ekuseni ngisuka ngiyabe ngifakile. Then maybe nge-lunch ngiyahamba ngiyo-checka then nxa selufulisa ndikhipha sendifake eplastikini. Then sengifakele after school sengabo-4 sendiwatcha make sure ukuthi angivali ngethawulo ngiyazichaya libe direct isana for isikhathi lize liwonke.
Omunye weqembu labathunga imvunulo uRebecca Ndlovu uthi abayemelisi intengo yemvunulo ethengwa isetshenziswe kanye ilahlwe.
Intengo yamaphezu lawa ama-disposable $4 siyaphezulu ayasenelisi kwathi.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza ubudlelwano benhlelo abazincedisa iUmguza Rural District Council kwezempilakahle ukuze abemaphandleni aduze ledolobho labo bathuthuke.
Esikwenzayo ukuthi sivele sinamaklinikhi ethu kubo wonke amaklinikhi ethu kulabonesi abafundiswayo ukuphatha abantu babatshele mayelana lezokondliwa kwabantwana mayelana lezocansi kunye lokuhlela imuli esingathi i-family planning.
Umbalisi eMahlothova Secondary School unkosikazi Wenzile Ndlovu uthi uhlelo lokuthunga kwempahla yokuvitsha bayalwamukela loba nje bebhekane lenhlupho eziningi.
Engithanda ukukutsho ukuthi iprogram yethu leyi is a program which thina as teachers siyayibonga kakhulu. I-challenge that we are facing right now is i-challenge yama-sponsors. We just need a sponsor who to bring ama-materials, le machine specifically for the making of these sanitary pads.
UNkosikazi Gabriel Chikara, umgcinisihlalo weMathebeleland North Guidance and Counselors Teachers Association, uthi kuqala kuyona le inyanga baphakathi kohlelo lokuthi zonke izikolo zemfundo yaphezulu bayefundisa abafundi ukuze isigaba sithuthuke.
Siqalisa ngala. We have said so from the children. Omunye akwanisa ukutshela ukuthi was not coming to school. Ngangihlezi egodini ngimele ukuthi igazi liwele egodini. So the need is there.
Ilunga ledale lephalamende uNkosazana Dr. Sibanda uthi balokudana ngokuqonga kwentengo yama-sanitary pad loba nje uhulumende eke wazama ukulungisisa kodwa abantwana abangamankazana ikakhulu emaphandleni baphila nzima.
Lokudana kakhulu shuwa nxa sibona into ezinjengama-sanitary ways zivuka ziqhile kangaka.
Intengo yemvunulo esetshenziswa kanye ilahlwe isuke yaqonga okwesabekayo kusukela ngomnyaka odlileyo. Iphakethe elilodwa elilohlonzi selibiza phose ama-$30 amadola osekuthiye iningi labasakhulayo bebhekane lobunzima. Kuthi abafundayo bagcina bebanjwa ngamandla okungayi esikolo ngensuku besesikhathini. Okwamanje ezweni akulamthetho obamba uhulumende ngamandla ukuba atholise impahla yabomama yokuvunula besesikhathini osekuthiye abasakhulayo labesifazana besebunzimeni kuthi amalunga edale ephalamende ekhankasela ukutholiswa kwemvunulo yabomama ngentengo ephansi. Ngimele iStudio 7 ngise uMguza ngingu-Anastasia Ndlovu.